Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla.
Ibizo lami nguSenator Levin Kimbias. Athe ngikhona ku-opposition, iku-MDC Alliance, khathesi ke since 2021. Hayi, ngachiya. Ijoyine iZANU PF sibili ngezizathu eziningi.
UPresident ED Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolar. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama-miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi i-Bedbridge yelitshiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bahlala be-debate. Angikhulumi, ngingakhuluma izinto eziningi. Ngikhuluma ama-roads, ngikhuluma ama-buildings, ngikhuluma ama-clinics, ngikhuluma izikolo. Konke lokho kuyenziwa yi-Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu uPresident ED Mnangagwa. Yelina, mina angithi ukuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ziright. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la i-America ilama street kids, la i-America ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ama-bridges. Kodwa sikhuluma nge-first world country. Lingakhangela i-UK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi, bayakhala ukuthi silendlala i-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi upresident wethu, upresident ED Mnangagwa, uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akula magetsi, izisebenzi zikahulumente azilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akula msebenzi.
Zana sisi wami, and ngicela nje uzizwisise nanti, upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition, lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona, ngithi mina akula lizwe elingalama problems, elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa, bayakhala lawo, akula magezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. IZimbabwe ingcono, yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi kwakhona into le iphele e-Europe, e-America. Nanti abantu abaningi basebenzisa igasi, i-electricity, siphomba ukulayitha nje ama-globe, ama-lights, lanlani. Nanti umntanami omunye ose-UK ade ngitshela ukuthi because e-UK for example, to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto singayikhuluma ukuthi no, hala palu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyingxoxo Senator Lillian Tembiwos, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.